siyabonga Sandra lo Chris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 ngolwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yalo kungenisele sibili ukuthi kuyaqina so lokuxabana okukhulu phakathi kwezamapilisi ngoba zama ukuthi ihlangothi likamjuru lingabi lamandla amaningi. So manazane kulo mzamo okuthi ihlangothi likamjuru lingabi labantu ku-central belilingelwe phandle.
Iqhubekela phambili ingxabangxoza kubandla lezanu PF ngaphambilini komhlangano walo omkhulu owe-Congress owenziwa ngenyanga isayo kampalakazi kubangwa izikhundla.
Udaba lwe-ZBC lwaluxoxisanga namuhla sasivele uZulu wayethemba ukuthi njengoba nje bekubona kulokuchaphaza kwemali bazahle bagijime abantu abawathenga ebulungwini namhlanje sokutheni.
Umsakazo we-ZBC umisa umsebenzi umqondisi wawo umnumzana Alan Chiweche lomkhokheli wogatsha lwezindaba uThazen Mandizwitsa obethesa icala lokuchaphaza imali i-corruption.
Iqembu lenguqu eleDynamos lihluthile isicoco seCastle Premier Soccer League ezandleni zeqembu ZPC Kariba ngosuku lokugcina olwesizini yalonyaka.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Kubekela phambili ingxabangxoza kubandla lezanu PF lapho osokulokugedla kwamazinyo kulabo abacatshangelwa ukuthi basekela icele likhokhelwa umsekeli kamongameli welizwe yonkosikazi Joyce Mujuri abavalelwe ngabasekela elinye icele ukuthi bangene kudalela i-Central Committee. Omunye walabo ababikwa beyaliswe ukuncintisa isikhundla kudaleleli ngumnumzana Nicholas Goche umphathintambo wezezisebenzi lo waxotshwa esikhundleni somgcini sihlalo wesabelo seMashonaland Central umnumzana Themba Mliswa. Umliswa ubikwa evotelwe ngabantu abaningi ukuthi angene kudaleleli kodwa watshelwa ukuthi akumelanga adinge isikhundla kuCentral Committee ngoba isanda kukhitshwa esikhundleni esiphezulu sebandla leli. Ugochena ubikwa ethwaliswe nzima ngabasakhulayo eBindura lapho watshengise ukuthi ufuna ukungena kuleli dale. Abazi ngokwenzakeleyo bathi ugoche ucine ekhalala isitu sedinwe ngokuxokozela kusebandleni lezanu PF. Yena wetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mgabe. Uya kuphika konke lokho esithingi akusoqiniso. Umnumzana Emerson Nangagwa umphathi intambo wezemthetho ocatshangelwa ukuthi ufuna isikhundla sikamongameli Mgabe oseluphele. Abanye abathwele nzima ngokuzama ukungena kudalele Central Committee elimela uZulu emhlanganweni ozayo we-Congress njalo elithatha izinqumo ezigqakathekileyo zebandla bagoqela umnumzana Zikamayi Mavaire umphathi intambo wezomlilo umnumzana Lazarus Tokora umsekeli umphathi intambo wezomfundo ephansi umnumzana Francis Nema umphathi intambo wezemvelo labanye abambalwa bacatshangelwa ukuthi basekela icelele ebandlaleli elikhokhelwa ngunkosikazi Mjuru okuthiwa lifuna ukukhipha umgabe esikhundleni emhlanganweni we-Congress ezayo. Asizweni ingxoxo uGibbs we-Studio 7 ayiqhube lelunga le-Central Committee umnumzana Joseph Chuma ngalolu daba.
Ihlala yenza ukuthi bona amalunga e-Central Committee avotelwa kumaprovinsi awo. Ka-appointwa amalunga e-Central Committee. Avotelwa amaprovinsi abavela khona ngoba amaprovinsi yamele akunike ilungelo lokuthi hayi hambe yosimelela wena edaleni elikhulu le-Central Committee. So sikhuluma lapha-ke yikho lokho okwenzakala lapha kuyavota sokabe sikhuluma amabizo alaba ababephumelele yiyo asizahamba nge-Congress siyamemezela ukuthi right kobulawayo abaphumelele ukuthi baza kuma ku-Central Committee yilaba nalaba nalayo. Vele yinhlala yenza kusukela ekusungulweni kwe-party yethu.
Singathi-ke ngabantu abangaki esikhuluma ngabo lapha babajoni.
Kuyathiyana akuhambelana amaprovinsi wonke kuyathiyana ngapha kobulawayo lapha inani laba-Central Committee members azaphuma ngapha kobulawayo province should be about 20 or 21 I think. kodwa kuyathiyana ke province by province.
Sizwa njalo kuthiwa kuloku gijimisana kwezindawo zelizwe, uzwa kuthwani khonapho?
Hayi, mina bengingakuzwa lapha kobulawayo. Njengoba ngikhuluma so, kuloku kuthula kumangalisayo. Ama-comrades kabalwi, bayakwazi lukhetho lumaphakathi endlini, asodwa lukhetho mbele olaphandle lethu sokazulule ngakho.
Lo umnumzana Joseph Chuma, umsekeli webandla leZANU PF, obekhuluma leStudio 7 ekobulawayo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo, inhlanganiso yeBaku Trust, yena utshele iStudio 7 ukuthi labo abavalelwa ukungena kuCentral Committee balakho ukuthola ezinye izikhundla kungaphela umhlangano weCongress.
Lokhu kutshengisela sibili ukuthi kuyagcina lokuxabana okukhulu phakathi kweZANU PF, ngoba zama ukuthi ihlangothi likamjuru lingabi lamandla amaningi. So mona zani kulo mzamo okuthi ihlangothi likamjuru lingabi labantu kucentral lihleli kwinjelo ephandle. Kodwa mbona zani layo umongameli Mugabe mbona kungaba nzima kuye ukuthi afake ihlangothi elilodwa kuphela, ngoba kungagcina kusenza ihlangothi elingenelana selihlangana le nhlanganiso zombangazwe eziphikisayo. So mona zani layo uzezama ukuthi akubhala nje khonokhwana.
Ye, mase sikhangela ke laba ase bona besikhuluma ngabo. Lapha sikhuluma ngabantu abanjengomnumzana uNicholas Gotshe, sikhuluma ngabantu abanjengomnumzana uDzikamaye Mavalele, labanye nje abafanayo. Bangathiwa phandle khonaphana, kuyangeniswa abantu abanjani nxa sukhangele khonapho kuCentral Committee?
Ya, mbona zende kungangeniswa abantu abangani abasekelana lo Emerson nangakho. Mbona zende kuzaba lo mzamo sibili ukuthi abantu abasekela umjuru bevinjelwe phandle.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Umsakazo weZBC lamhla umise umsebenzi umqondisi wawo umnumzana Alan Chiweshe, lomkhokheli wogatsha lwezindaba umnumzana Thazen Mandizwitsa ubetesa icala lokuchaphaza imali kumbe i-corruption. Umnumzana Patrick Mavura nguye osengene kusikhundla sikamnumzana Chiweshe, njalo umnumzana Chris Chivinge nguye osekusikhundla sikamandizwitsa. I-ZBC ithi yabasolwa baphatheke emsebenzini yokuchaphaza imali yenkampani efika izigidi eziyisikhombisa, bencedisana lo wayengumkhokheli walumsakazo umnumzana Happyson Muchechetere, yena omise umsebenzi kunyanga ezedluleyo. Asenelisanga ukukhuluma labasolwa kanye lenkokheli ye-ZBC. Kodwa sixhume ilunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe.
Hayi, sonke emangalisayo ngokuthi sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe imithetho isebenza ngendlela ezihlukileyo kukhangelwe ukuthi wena ukulihlangothi liphi. Udaba lwe-ZBC kaliqinisanga namuhla. Sasivele sithi uZulu wayethemba ukuthi njengoba nje bekubona ukuthi kulokuchaphazwa kwemali bazahle bagijime abantu abathenga entolongweni namhlanje sokutheni.
Abanye bathi ngokubona kwabo ludaba olulokudonselana esikubona kuZANU PF phakathi, ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Hayi, lokho ukuthi bayadonselana thina kasilani laba la, ngoba esikwaziyo yikuthi i-ZBC isebenzela uZulu. So okwakhathesi izele kayincedi Zulu ngalutho, ngoba konke sikubonayo kwe-ZBC izinto zezayo. So kutsho ukuthi akulanto engasihlupha engasichayisa ngamakhanda, ngoba bavele i-ZTV yabo. So kabenze intando yabo, ngoba kabi kayenze intando kaZulu.
Singabona yini ngelinye ilanga umsakazo lo usenelisa ukususa bonke ekade bephatheka emsebenzini yokungethembeki, ukubola okukulumsakazo kuphela?
Angikholwa ukuthi ngasolesi sikhathi esikiso kungenzakala. Nxa kukuthi uhulumende angaguquka kungaba nomehluko, ngoba umsakazo lo uvele usakaza izinto ezenziwa izanu, kawusakazi izinto ekumele zifundise izulu. So uncedo lokuthi bakhithiwe emsebenzini bebazame ukutshwa ngoba bazenzani akuncedi izulu ngalutho, ngoba sabe lokhu sivuyele eduzeni lokuthi sivele njengezana zaseZimbabwe zakuthela ukuthi sibuyele izinto ezenzela kuzanu, hatshi ukuthi balungise ilizwe, balungise umnotho.
uNkosazana Thabita Khumalo lilunga ledale leParliament njalo ungumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Omela imbizo ekhwekhwe umnumzana Segment Chikwinya uthi uza kwethula isicelo sokuba kuhluziswe imbangela yokubandezelana kwabantu emthandazweni ngeviki edluleyo lapho okufe abantu abalithumi lanye. Lokhu kulandela imbuzo eminingi evela kuzihlobo labangane balabo ababhubhileyo. Ngempela sonto kubekwe abahlanu abaphathiswe ukwenza lo umsebenzi ngumfundisi Walter Magaya owesonto ye-Prophetic Healing and Deliverance onguye owayekhokhela lo mthandazo. Ukuqala lingozi abantu bebesethesa amapholisa icala lokubangela udlakela ngokuphosela intuthu ehitshayo enkundleni yembizo lapho okwakulenkulungwane ezingamachumi amabili zabantu. Kodwa amapholisa alandula leli cala. UMagaya ubikwa ephemuli inye ngayinye eyalahlekelwayo inkulungwane eyodwa yamadola. UChris Kandwe Studio 7 uxoxele sakhamuzi sekhwekhwe umnumzana Mugove Sibanda ukuze sizwe umumo lamhla osekhwekhwe.
Abantu badangele kakhulu ekhwekhwe following the incident eyenzakalayo ngolwesine. Abantu abalimalayo abangu-40 ababhaya abangu-11. Abantu bekhwekhwe bafuna ukuthi i-government yenze i-commission of inquiry ukuthi kuze bethole ukuthi kuyini wakwenzakalayo, ngoba amapholisa atsho ukuthi abantu be-PhD ministries ibokade befuna ukwenza i-head count yabantu. Njalo abantu be-PhD ministries bathi amapholisa yiwo kade efuna uku-head counter. So kule mbono etshiyeneyo enzela ukuthi abantu bekhwekhwe badingisise ukuthi kumele kube le commission inquiry. Kodwa
sizwa kuthiwa umnumzana Magaya uphathisile abantu, kungakuliqiniso yini?
Waphathisa ama imuli ezibujelwe ezingu-11 ngama $1,000.
Umnumzana Mugove Sibanda isakhamuzi sekhwekhwe bekhuluma ecingweni loChris Kande weStudio 7 ekhonale ekhwekhwe.
Umphathintambo ogatsha lwezemali umnumzana Patrick Chinamasa usekhuthaze osomabhizimusi bakwele South Africa ukuthi bazesungula amabhizimusi eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni osanda kuqhutshelwa eJohannesburg khona lekwele South Africa, uChinamasa uthe uhulumende uzimisele ukulalela izikhalazo zabafuna ukusungula amabhizimusi. Wathi nxa kulesidingo sokuguqula eminye imithetho yezamabhizimusi baza kwenza lokho. Kubika uBenedict Nhlapho.
Umnumzana Chinamasa utshele osomabhizimusi eJohannesburg kwele South Africa ukuthi baze ngobunengi ukuzosungula amabhizimusi eZimbabwe. Ubuye wabathembisa njalo ukuthi uhulumende uzalalela izikhalazo zabo aguqule konke okungumgoqo ekuqhutshweni kwamabhizimusi. UChinamasa uthi maningi kakhulu amathuba okusungula amabhizimusi eZimbabwe, kugoqela lohlelo lokwenza amagetsi. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uhulumende uzaqhubeka esebenzisa imali yakwamanye amazwe atheleyo yinto eza kwenza abafuna ukuqala amabhizimusi babe lesiqiniseko sokuthi abasoke balahlekelwe imali.
I-South Africa ilomlando yokuncedisa ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe ngokuthi osomabhizimisi beSouth Africa bebuye kweZimbabwe bezovuselela umnotho ngokwenza ezamabhizimisi kulelo lizwe. Sekuyisikhathi sokuthi libuye. Siyalithembisa ukuthi sizafaka imithetho ezavikela amabhizimisi yenu njalo ezancedisa ukuthi amabhizimisi yenu athuthuke.
Ekhulume emkhankasweni ofanayo isiphathamandla senhlanganiso yabo somabhizimusi eZimbabwe, Confederation of Zimbabwe Industries, CZI, umnumzana Busisa Moyo, uthe bayathokoza ngokuthi uhulumende usethethe amanyathelo okukhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Umnumzana Moyo ukhuthaze uhulumende lapha amabhizimusi ukuthi babambane kulungiseni konke okuyimigoqo kwezokuqhutshwa kwamabhizimusi ukuze abafuna ukusungula amabhizimusi bengathandabuzi ukuza eZimbabwe. Uthi okuthokozisayo ukuthi ukudoniselana obukusiba khona phakathi kwahulumende labo somabhizimusi sokuphela njalo sokulokusebenzisana.
Osomabhizimisi lohulumende sesavumelana ukuthi hayi saxolelana lokuxola. Sathi hayi lapho esaphambanisana khona kasixolela nini, sisebenza sindawonye, sisithi umnotho akawuhambele phambili, economy first.
Usomabhizimusi weZimbabwe kwele South Africa umnumzana Conrad Mwanza uthe balomukela ngezandla zombili unxuso lwahulumende lokuthi bezosungula amabhizimusi. Lobanje umnumzana Mwanza evumile ukuthi kunenge okuzafuze kulungiswe, uphinde njalo wakhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingagoqi izandla, zimelele ukuthi uhulumende nguye ozavuselela ezomnotho eyedwa.
Into enkulu kakhulu eqhakatheke kakhulu ukuthi i-community la kumele iqale ukwenza izinto, and then i-government the meet halfway. Government cannot spin food you. Hlangana le-government halfway. Kumele si-investe ngoba ikhaya ngelethu. Ngeke lokuinvesta thina abanikazi ngoba nozainvesta.
Umnumzana Moyo uthe osomabhizimusi abangena umhlangano weZimbabwe eJohannesburg baveze isifiso sokwazi kabanzi ngamathuba akhona ekusunguleni ezamabhizimusi kunhlangothi ezibalisa ezokwethekelela ezokwenza impahla ezemigodi lezinye.
Balambile ngoba uSouth Africa uvalekile, akusena xesha lokuthi umuntu uyangena kwanza ukusebenza athole umnotho. Sebedinga ngale phetsheya kukaLimpopo eZimbabwe, eZambia, eMalawi, yikho lapho umuntu angaqhela khona kwezomnotho.
Kusenjalo engcithi kwezomnotho zithi kuzabanzima ukuthi osomabhizimusi basungule inhlelo zabo eZimbabwe ngesikhathi kulombango wezikhundla owesabekayo ebandleni leZANU-PF. Bathi iningi labafuna ukusungula amabhizimusi eZimbabwe baza kwenza izinqumo nxa ibandla leZANU-PF selilungisile ingxabangxoza ekhona ngodaba lokuthi ngubani ozasala ephethe intambo zombuso nxa umongameli Mugabe engasekho esikhundleni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
KuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela impumela yomncintiswano wenguqu oyePremier Soccer League olenkezo obekumele itholwe iZPC Kariba kodwa wasutholwa iDynamos.
Thumelani i-text message kunombolo isithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Kula wasanguma umntana muya kula kula sanguma.
Abogacha lwezempila kahle bathi uhlangothi olubona ngokudla okwakha umzimba kugacha lolu soluqale ukudinga uncedo ukudla lokusa eGwanda South kulandela imbiko ethi abantu ikakhulu abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu sebeqale ukuza ezibhedlela lemakliniki behlaselwa imikhuhlane yokusilela kokudla okwakha umzimba ngoba isivuno sanyakenye sesiphelile. Unothando Sibandayo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imbiko evela eMathebeleland South ithi kusukela ekuqaleni kwenyanga kaMfumfu sokube lenani eliqongileyo labantwana lilethwa maviki wonke ezibhedlela libulawa yikucikizeka komzimba kulandela ukuswelakala kokudla kulesi sigaba ikakhulu eGwanda. Inani labantwana ababhekane lendlala kanye lemizimba engabukekiyo ngenxa yokusilela kokudla okwakha umzimba i-standard growth liyalikhwela njalo libikwa selifike kumntwana oyedwa kwabathathu. Ugatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana luthi luyakhathazeka ngokusilela kokudla okwakha umzimba ebantwaneni abaleminyaka engaphansi kwemihlanu i-malnutrition okuyikho okubangela ukulahlekelwa ngomphefumulo ebantwaneni abangaba yisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25% elizweni. Ingcishi zithi iningi labantwana selithola ukudla okuphiwa abadala kukhohlakale ukuthi bona balendingeko ezishiyeneyo ukuze imizimba ikhule kuhle. Umqondisi ophethe ezempilakahle esigabeni seMathebeleland South uDr. William Busumani uthi isiqindi seGwanda South sesidinga uncedo lokudla ngenxa yalomkhuhlane obangelwa ukusolakala kokudla okuthile emzimbeni umuntu ethola uhlobo olulodwa lokudla
ngoba kuzaba lezidumbu khona apha kuwadwane abantu kabala lutho abantwana kabasafunda abanye bayehluleka lokuya esikolweni ngendlala balala ezindleleni kwabo bayengafikanga esikolweni lokutitshe ekhuluma umntwana kezwa ukuthi utitshe uthini lami mina mzali ngalalutho
umnumzana Silas Mangena oyisakhamuzi kusigaba lesi uthi ukubhidlika kwenotho yelizwe kanye lendlala eseyangena kuZulu yiyo esibangele ukuthi abantwana baswele ukudla okwakha umzimba uthi kusilela kwemali kwenza abazali bakhangele ompuphu labochukela bakhohle ukuthi abantwana badinga ukudla okuthiyeneyo kulalokhu okudingwa ngabadala
ukuswela ukudla okwakha umzimba kulo eZimbabwe ngibona ngani kwenziwa ukuthi lapho esihamba khona nxa sikhangela izenotho yelizwe azimanga kahle lokhu kwenza ukuthi abazali nxa bekhangela besiyathenga ukudla abasathengi njengezolo ukuthi bethenge oponyuto babantwana sebethenga ukudla kwemuli yonke impupu lesichebo bekhohle ukuthi izidingo zemzimba yabo leza abantwana zehlukile
uMangena uqhubeke esithi iningi labantwana selingenelwa imikhuhlane lula nje ngenxa yokungaqiniki kwemizimba uthi njalo abantwana bakhula bengaqinanga bafika njalo bathwala nzima lapho sevesiya ezikolo bangaze baqhuba kuhle
abantwana basakhula bafuna ukuthi kuthengwe ukudla okuhambelana lemizimba yabo ngesikhathi sabo futhi nxa sebekuswele bebancane lekukhuleni kwabo kuyabahlupha ngoba lesikolweni bathathela khatshana ngenxa yokungatholi kahle ukudla okwakha umzimba
inhlanganiso yeWorld Food Program ephathisa abalamasimo okulima ngokuthelezela ngempompi yesigabeni lesi ithi kuqhakathekile ukuthi nxa kukhulunywa ngempila kahle kuleli kukhulunywe ngokunika izizalwane ikakhulu abantwana hathi ukudla okunengi kuphela kodwa ukudla kwenhlobohlobo ezithiyeneyo okuyikho okwenza umntwana akhule engahlaselwa yimikhuhlane njalo esenelisa ukwenza konke okwenziwa ngosowabo abathola ukudla okufaneleyo unkosikazi Prisca Sfata olensimu ethelelwayo eyasekelwa yili nhlanganiso uthi ukusilela kokudla okwakha umzimba bese kuyisilo esezingene sadiliza imizi yabo uthi kodwa ekulimeni lapha sebakhuthazwa ukuba lama nutrition gardens ukuze abantwana bathole inhlobonhlobo yokudla okuthiyeneyo phezulu kwesithwala lomfushwa
kathi sisilimile sile uchomolia sile ripe sile onion sile spinach kuphela lelokhuzeni le asika okunyaka sikakuhlangile njalo engadini yethu kulezihlahla amafruit lana azasincedisani ekudleni njengoba imzimba eyakulezi nsuku ifuna amafruit eyethu yakudala ayifuni lutho sile mango inanchi orange guava
uhulumende nyakenye ubeke ikomiti yokukhangela ukuthi sizalwane ikakhulu abantwana bangathola njani ukudla okwaneleyo okwakha imizimba kulandela ukwethulwa kohlelo lweZimbabwe Food and Nutrition Security Policy isinqumo lesi sabunjwa nguhulumende encedisana lenhlanganiso esizimele zodwa ezigoqela iWorld Food Program, iWorld Health Organization, iUnited Nations Children's Fund lezinye eziningi-ningi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguNothando Sibanda.
Ukusenjalo uhulumende uthi uhlupho lokuswelakala kokudla lubhahe kakhulu ezigabeni zelizwe ezingatholi izulu eleneleyo ezigoqela eMathabeleland South leMathabeleland North kanye leManicaland. Umnumzana Sicelo Mpofu umgcini sihlalo wenkayi Rural District Council usichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe enkayi.
Inkayi bavuna kodwa ukuvuna kwethu akukho esilingenisiso ukuthi singathi abantu bathola ukudla ngendlela efanele. Kuyafanana nje kulapha nalaphana kulabanye sibile bakwazi ukuthi sonina bengahlanga kodwa abanye hayi bathola. Ngasokuthana nabenzempila kahle kuthi ukuthi abantwana singathi nje abantwana abancane abatholi ukumunyiswa ngabazali babo indlengane le ngesikhathi sokuthi umzali wakhona naye uyabe engatholi ukudla okunjani okwaneleyo emzimbeni wakhe lo mntwana kokho uyabe umunye avele okwanele ngathi nje sikhangele nje konke nje elizwe leZimbabwe akula nto esingayibala sithini kahle ezonginxa kule problem ekuthi imali ayikho which means umuntu akwanisa ukuthi athole ukudla okwaneleyo ukuthi azifide yena abe sefida lo mntwana omunye sakhe. Yikho kokuphila ukuthi khonokho kuzuzwe ngumzali kube yikho kokuzazuzwa ngabantwana. Lapho umzali engazuzanga sekufikho khonokho esikhulume ngakho ukuthi futhi kuyabe kungekho ukudla ngalelo lapho. Esengalale ngadanga.
Likhulume ngokwemali ukuthi nxa vele imali ingatholakali.
Osokukhona nje ukuthi abantu sephila ngokufuna ukuthi aziphilise ngokuthengisa, ukuhamba bethengisa nje indawo yonke. Sokuze kubangela ukuthi abathengisayo babe baningi kwedlula abathenga. Ungakhangela labo abantu abathengisa into eziyabo mbhida ekuseni. Khona phanele ukushine enkayi uzathuca nje bebhoda bethengisa bengena ngezindlu ngezindlu. Usuthi abanye laba lamatomatisi bazayo bechayile phambi kwamagrosa. Abazibalezigqoko labaabe lama-free markets abethengisa kuma-stands angkhona.
Akuthinti kwezemfundo yini? Abantwana labana abahamba imango emide ezikolo bahamba benelise sesikhangela laba babe sesifundweni sakuqala u-grade 1 ukuthi nxa bengadlanga.
Lusipho olukhulu, lusipho olukhulu kakhulu. Bayahamba nanxa yabe sesikolo okucabangayo ngokusemuva ukuthi engxenye sembuyela ekhaya ngizaficana sokulokunye okuzisakeleyo. Okucina futhi sokubangela ukuthi imfundo yakithi esizweni esiye semandebeleni lapho ngani loko kudla kuyaswelakala iyalelokhu isiyaphansi. Angilethemba lokuthi umntwana xa engathona engalala engadlanga kuvuke sithi kusase kuseni sithi kaya esikolo alisoze livumela ngizakuthi ukuthi hayi ngilambile baba angisoze ngiye namhlanje esikolo.
Khona ukulima kathesi amalungiselelo anjani emasimini?
Abantu siyalungiselela sibili sibhizi. Nanxa nje kulokunye okumele ningabe silakho esinganakho like fertilizer abanye i-fertilizer abanayo imihlanyelo kayikho ikhona ezitolo iyadula ndingengathi wathi imali ivelile usuku. Kulale ndlela yokulima esikhona kathe sekulima amagodi ugebha amagodi uvundise egodini abantu sebesebenzile ngendlela esezingeni eliphezulu kakhulu.
Lo mnumzana Sicelo Mpofu umgcini sihlalo wenkayi Rural District Council ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale enkayi.
Iqembu leDynamos lithethe yilwese lithethe inkezo yeCastle Lager Premier Soccer League. Lanxanje iqembu leZBC Kariba lalo belikhangelele sisicoco lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZBC Kariba liphunyukwe isicoco seleague ngemva kokunqotshwa elikwenziwe ngeleCape United nge-3-2 okuyimpumela edale ukuba lihwithwe ngeleDynamos ngelanga lokugcina elesizini yalonyaka. Iqembu leZPC lingene kumidlalo yangempela viki lihlezi phezulu kwengalane lidinga ukuba libe ngutshiki lobhanqa leqembu leCape United ukuze liphakamise inkezo eminyakeni walo wakuqala wokudlala kusigaba saphezulu. Lokho kwehlule ngemva kokuba lona lidliwe kwathi eleDynamos lanqoba ileHawmine nge-2-0 okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo yedimbare la kumashumi amahlanu lesikhombisa, ikanti iqembu leZPC lona liqedele le miklomelo ngamashumi amahlanu lesithupha. Imibiko ephuma esigodlweni ithi umqeqeshi weqembu leDynamos uCalisto Basua waseintatheli ukuba uyehlukana leqembu leli ekupheleni komnyaka kungoba efuna ukuyahlabe ikhefu. UBasua nguye obeqeqesha iqembu leDynamos eminyakeni emine edluleyo lapho eliphakamise khona isicoco se-PSL iminyaka elandelana, kodwa ubudlelwano bakhe lenkokheli yeqembu bebungekho mnandi. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahalezansi, singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Iqhubekela phambili ingxabangxoza kubandla leZANU PF ngaphambilini komhlangano lomkhulu weCongress owenziwa ngenyanga ezayo kaMpalakazi. Kulokulwisana phakathi kwamacele amabili, elinye elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa, elinye libikwa likhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru.
Umsakazo weZPC lamhla umise umsebenzi umqondisi wawo umnumzana Alan Chiweshe, lomkhokheli wogatsha lwezindaba umnumzana Thazen Mandizwiza besedezwa icala lokutshaphaza imali.
Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.
Lami owenu untungameli Nkomo silitshiya kuhlelo lwe-Live Talk. Lilale.